Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngokugcotshwa kwenkosi yamaNdebele. Lapha-ke sikhuluma ngoPrince Bulelani Lobhengula Khumalo ozagcotshwa nje sokusela insukwana ukuthi kwenzakale lokhu. Esihlelweni lamhlanje silo mnumzana Efidlela Ncube, yena oyisikhulumeli sendlu yamakhosi. Baba Ncube, linjani?
Siyaphila nkosi.
Akusitshela ukuthi amalungiselelo okuthi kugcotshwe inkosi sokume njani namhlanje?
Konke sokume ngomumo. Inkosi iyagcotshelwa enkundleni yeBaba Phil Stadium emzini wamakhosi koBulawayo. Abavela ngaphandle basendleleni bayeza. Ngizakhumbula ukuthi kuyabe kulamakhosi avela ngaphandle abasuka emakhaya nabo sebeme ngomumo ukuthi beze, abedolobheni bame ngomumo ukuthi beze. Yonke into isendleleni ngokuba le kulomehluko kazigcoki kazibeki kubekwa yisizwe.
Nxa sisikhangele sizwa kuthiwa ke kule nkomo esezimane zafakwa emphakathini kolapho ezadliwa khona ngale zinengi kanganani, njalo lokunye ukudla kume njani?
Zise ukudla kuqondile, konke kume ngomumo. Iy'nkomo zisangena zivela ezakhamizini, akulankomo ethengweyo. Ngeza abantu zivele ebantwini, zivele emakhaya ngokuhlukahlukana, zivele eNkayi, zivele eTholotsho, zivele eBybridge, zivele eNjombe, zivele eThabane, zivele eSilobela, zivele eGogwe. Lapho kulabantu bakithi khona, yizo lezo ziyabe zisiwa ngalolo suku kulowo mhlangano wabantu okugcoba inkosi yabo.
Ye, mase sikhangela-ke izethekeli elibona ukuthi ziyabe zikhona zivela ngaphi?
Izethekeli lizabe zivela emagumbini amanomhlaba. Kulabantu bakithi asebakhile emelika babe khona sebefikile vele, abavela e-Europe, e-Germany, e-Britain, e-France, naphingathi ngaphansi kwe-Europe. Abakithi sebefikile nje, ngikhuluma bevela khona. Bakhona futhi abakithi abavele e-Asia. Kanti-ke kukhona abavela ngaphandle abazabe bezivakashele, abavela eBotswana, abavela eZambia, abavela eSouth Africa, abavela eSwazini. Ngokuhlukahlukana kwabo bazabe bekhona lapho. Ukuthi iwaphi amakhosi azabe khona siza kwethula ngendlela efaneleyo. Akufanelanga ngikwethule nje emsakazweni namhlanje, kuyafanele sikwethule ngendlela yakhona.
Ye, mase sikhangele-ke inkosi yamaNdebele, abantu bayimelele sibili kakhulu. So nxa sibuyile-ke abantu kumele bayihloniphe njalo njani, njalo bayigcine njani?
Inkosi isisebenzisa abantu, kazange ukuzokondliwa, uzobuthi isizwe, uzohlanganisa isizwe, uzokwenza ukuthi isizwe sindawonye, kungakhathalekile ukuthi uyithi political party umuntu. Asebenzele abanye abakwenye i-political party, asebenzele abanye bomhlobo othize lolimi oluthize phakathi kwesizwe sikamchakazi. Ngokunjalo inkosi izokuba yisigijimi lesithunywa sabantu, uzosebenza labantu. Uzathi ngemva kokugcotshwa abesephuma aye emakhaya, aye eNkayi, aye eSilobela, aye ngaphingathi ngokuhlukana kwendawo zakithi, esiyavumelana labantu i-program ukuthi kuyini inkosi efanele ikwenze, ikwenzela abantu besebenza ndawonye. Akazanga kuzobasebenzela, uzoba yisithunywa esebenza kunye labo ukuthi kwenziwe wona lowo msebenzi. Inkosi ukugcinwa, akunabunzima ekugcineni kwenkosi. Ngumntanethu, ngumntana kamthakazi, uyahlala kunye labantu khona lapha esizweni sakithi.
Ye, singathi-ke uzadlelana njani labanye laba osokuthiwa bazigcobile? Lapha sikhuluma ngoRafael Khumalo mnumzana, lo mnumzana Peter Zwidikalanga Khumalo.
Uzadlelana labo ngendlela vele azadlelana labo bonke abantu abafaneleyo. Angithi isizwe yisho esikhethayo. Yena uyagcotshwa yisizwe, uyagcotshwa umthakazi. Kodwa uPeter Zwidikalanga Khumalo ayisiyo sitha sakhe. Stanley Rafael Khumalo aso sitha sakhe. Noma ngobani abanye abangazigcoba kusiya phambili, asiso sitha senkosi uBulelani nxa isigotshiwe. Isitha senkosi uBulelani yibuyanga, yindlala, yikungafundi kwabantu, yikufa kolimi lamasiko. Yikho azabe kukhangelele, uyabe engahambi namuntu, uzabe ezobutha kunye labo oStanley Rafael Khumalo naboPeter Zwidikalanga Khumalo. Labo bonke abantu kuyabe kuhlanganiswa wonke umuntu kalasitha, uzosebenza labo bonke abantu behlangene bengumphakathi.
Baba Ncube, siyadumisa kakhulu, silifisela ukuthi lenze konke kuphumelele.
Siyabonga kakhulu, Nkosi.
ngingathini lokusasa ba.
Okay, bye bye.
Lo umnumzana efidlela Ncube ophethe umsebenzi wokubona ngokugcotshwa kwenkosi oyiso isikhulumeli salabo abalungisela umcimbilo. Ngithemba lokuthi sihlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube ilale.
Kangele zinye ziyawagcina amasiko wazo. Kangele amanye amazwi bayawagcina amasiko wazo. Owawusenziwe mandulo. Owawusenziwe
mandulo.
Abadala
kwathini ayawuthi.
Salulandela.